Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Blessing Zulu, osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mfumfu 2022. Igama lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla, intatheli izindaba elodumo njalo obephatheke kumkhankaso wezokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa u-Abigail Kamanga obhubhe ngomvulo ngemva kokukhulelwa isifo sesihlabo i-pneumonia ubekiwe namhla eHarare. Kule iviki kusukela ngomvulo mhlaka 11 Mfumfu kusiya kulwesihlanu mhlaka 14 Mfumfu, izwekazi le-Afrika linanza umsebenzi owenziwayo owokutholisa abantu balamazwe amanzi ahlanzekileyo ngenhlawulo efinyelelwa ngumuntu wonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuthi athwele nzima eZimbabwe ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Intatheli izindaba elodumo njalo obephatheke kumkhankaso wezokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa u-Abigail Kamanga obhubhe ngomvulo ngemva kokukhulelwa isifo sesihlabo i-pneumonia ubekwe namhla emathuneni awe-Warren Hills eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngezinye zezingoma ebeziculwa esililweni sika-Abigail ebezigcwele usizi njalo zifakaza ukulahlekelwa izihlobo labangane abekade beyikho khona. Izihlobo labangane ebezizevalelisana lomufi emzini wakhe oseGreendale bachaze omunye njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe ekhuthele ekuphakamiseni abantu ogoqela intatheli izindaba kanye labakuhlangothi lwezombusazwe kakhulukazi abesifazane. Unkosikazi Audrey Charamba ngomunye walabo abathi balahlekelwe kakhulu njengentatheli izindaba zesifazane.
Siqala ukuhlangana ngathi nje safunda sonke sifunda ukuba zintatheli izindaba. Ngeminyaka ka-1995 kunjenje ngathi nje wonke safunda lawo. Bakhathi wonke umuntu uyakhala. Ngoba sizibuza ukuthi kambe shwanxa sesilokhu sihluthunwa kangani, wabuhlungu kangaka sokusitshonaesisebenza kahleni.
Enye intatheli izindaba elodumo owasebenzisana lo muyi uMnumzana John Masuku uthi u-Abigail uchiye isikhala esikhulu.
Engikhumbulayo ukuthi u-Abi sithi sifundise omama ukuthi benelise ukuzibika emphakathini ngoba abaningi bangkhona babengakwazi ukuthi baphendule besithi nxa bekuzwa zintatheli zindaba zingaba ngezeradio kumbe ze-television kumbe ezamaphephandaba. Ngakho-ke u-Abi wayebabiza baba ngabamakhansili kumbe njalo abephalamende kanye nabakhokheli bama-NGO ukuthi abatshengise indlela yokuthi kumele baphendule njani intatheli zindaba ukuze bazakale ngendlela engcono.
UVivian Marara ngeyinye yentatheli izindaba ekumsebenzi munye obusenziwa ngomufi.
U-Abi wayengumuntu wabantu. U-Abi wayengela lokhwana wokuthi uyakhetha ukuthi ukhuluma lobani akhulume ubani. And u-Abi wayesithe ngabona amankazana asamancane bengena kumedia laphana befuna uncedo wokuthi bebanjwe isandla sokuthi i-sector inafikethwa njani. U-Abi wayekhona. Mina ngangena kwi-media sector in 2007 senza i-internship yami e-Mr Zimbabwe and u-Abi was one of the female leaders engasebenza laye ngesikhathi sonaleso.
Abaze esililweni sika-Abigail bagoqela abezombusazwe, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalitions for Change uMnumzana Ostalos Gift Siziba ulandisa kabanzi ukuthi kwamsiza kangakanani ukusebenzisana lomufi.
Ngiyakwazi ukubana ngaqasha kwamazisa ku-Students Union ngaya ku-Youth Assembly wangishiya ke sekungumsikhulumeli webandla-ke elibusayo ngomnyaka ozayo. So khonokho kuyenza ukuthi imthakazelele njalo njengebandla le-TBC njangozimbabwe engejikeleni simthakaze sikulala ngokuthula lapho wathiya khona sikaqinisa njalo u-remain true to the values and ideals kwasiza.
Kwasekelwa ngumkhokeli webandla le-TBC uMnumzana Nelson Chamisa obeze khalela abemuli ka-Abigail.
Aivamira kune matongerwe enyika kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko apika.
Umsekeli kamphathi ntambo wezokukhitshwa kwezindaba engowebandla lezanupf uMnumzana Kindness Parada uthi uhulumende labakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba balahlekelwe kakhulu ngalimfa.
In terms of our profession, she is our hero because she did a lot for this profession, the profession of journalism. And she worked in a number of organizations and she uplifted a number of young journalists, especially the women, to go up the ladder within the profession.
U-Abigail Kamanya ubhubhe ngoMvulo mhlaka 10 Mfumfu. Ngemva kokuhlaselwa yisihlabo inyumonia eseleminyaka engamachumi amane lathoba munomunye 49 njalo uchiye ingane eyodwa. Inkonzo yokuvalelisana lo-Abigail kulungiselelwa ukuyambeka endlini yakhe yokuphumula yenziwe ngokukhokhelwa kukaFather George Gasa webandla le-Roman Catholic okhokhela esesigabeni saseMurewa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kule iviki kusukela ngoMvulo mhlaka 11 Mfumfu kusiya kulesihlanu mhlaka 14 Mfumfu, izwekazi le-Afrika linanza umsebenzi wayo wokutholisa abantu bala amazwe amanzi ahlanzekileyo ngenhlawulo efinyelelwa ngumuntu wonke phansi kohlelo olwe-Africa Water Week. Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi wonke umuntu lelungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo. Njalo uhulumende ukhangelelwe ukuncedisa ngokufaka imithetho egcwalisa lesi sithembiso. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eMachabeleland Lawyers for Human Rights ibambane lenhlanganiso ezithiyeneyo ukunanza liviki ngaphansi kwendikimba ethi African Communities in Solidarity Against Water Privatization. Sizwe nomunye wabaqondisi balinhlangano eMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa echasisa kabanzi ngalolu daba.
Kule iviki kuqala mhlaka 11 kusiya mhlaka 14 October 2022 izwekazi le-Afrika linaka lokho esithi i-Africa Water Week lapho esiyabe sikhangele khona indaba zamanzi e-Afrika. Njalo lo nyaka le iviki inanzwa ngaphansi kwendikimba ethi yona African Communities in Solidarity Against Water Privatization, othi ukuthi izakhamizi zase-Afrika zimanyene zimelana lokuthi amanzi athengiswe abe yinto ethengiswayo.
Ifisa ukubona kusenzakalani njengenhlanganiso?
Thina-ke njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela amalungelo kaZulu njalo futhi encedisa uZulu ukuthi akhulumele amalungelo akhe, uzananzelela ukuthi isikhathi eside kakhulu sigqugquzela kakhulu indaba yamanzi. Umkhankaso wamanzi yiwo esiwugijimisa phezu kwayo yonke izinto zamalungelo ezikhona esizikhangelayo. Njalo-ke thina njengenhlanganiso lathi siyaphatheka kulo mkhankaso we-Africa Water Week.
Xa sesithi siyahlolisisa umumo wamanzi eZimbabwe, kungathi simi ngaphi?
Thina esikunanzelelayo lapha eZimbabwe yikuthi akukabi khona amakampani asephiwe ilungelo lokunika uZulu amanzi bembhadaliswa. Kodwa kulento ekhona eZimbabwe enga efanana le privatization yona leyo into elidalwa izinwa lama local authorities lapho abafakela khona abantu ama prepaid water meters.
Ngombono wenu njengenhlanganiso libona kuyinto enhle na ukuthi kulama prepaid water meters wona lawo?
Esikuchoyo thina ngeprepaid water meter ikuthi iprepaid water meter iyinto enhle ukuthi incedise izinwa lamakansil ukuthi bavuthe imali kuZulu. Kodwa nxa sikhangele kumalungelo oluntu, iprepaid water meter iyingozi kakhulu, iyaphambanisa njalo futhi iyabulala amalungelo abantu ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo njalo futhi ukuthi baphile impilo elesizotha, ngoba sinanzelele ukuthi amanzi ayimpilo yomuntu. Esikuchoyo ke thina nje kule iviki sithi uhulumende weZimbabwe iconstitution imupha umlando wokuthi kabumbe imithetho ezaniyenza abantu bathole amanzi. Lo mthetho kumbe lesi silolu hlelo lwama prepaid water meters kaluncedisi ukuthi abantu bathole amanzi, luvi njalo luyaphambanisa abantu sithi thina kalukhitshwe. Okwesibili sithi parliament yeZimbabwe kayikisukume imele amalungelo abantu, ivikele lesisekelo sombuso ngokuthi ike yenze kakhulu ucwaningo oluqatha, ucwaningo oluqinileyo ngendaba yama-prepaid water meters, ngoba umhlaba wonke ke jikelele sokubonakele ukuthi ama-prepaid water meters kawamncedisi uZulu ukuthi akholise ilungelo lamanzi lelempilakahle. Okwesithathu sithi thina inhlanganiso lezi ezizimeleyo ezigqugquzela amalungelo zimiswe yi-constitution, i-human rights commission, le gender commission, kabenze ucwaningo lokuthi ama-prepaid water meters asehlukuluze kangakanani abantu eZimbabwe. Sigcina ngokukhuthaza izakhamizi zeZimbabwe ukuthi kungeladlakela, kungeladlwangudlwangu, kazimanyani, zimanyane lomhlaba wonke, ziphike ama-prepaid water meters.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomunye wabaqondisi benhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Lawyers for Human Rights, exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Isizalwane seZimbabwe esidabuka emangweni wakoChief Sikola eduze lakobulawayo, esihlala njalo sisebenzela eBhilithane unkosazana Sehlulelo Ndlovu, uselethe ingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo ukuzokupha ulwazi ngalumkhuhlane kubabalisi, amaklinika, labahlali balesi siqinti. Kubika intatheli yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Ingcwethi ezicubungula umkhuhlane wengqondo ezenkampani edume kakhulu kweBritane eye With You Consultants Limited zinxuswe unkosazana Sehlulelo Ndlovu ukuza eZimbabwe ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku lwabagula umkhuhlane wengqondo. UDokotela Jack Lovely ngenyala ezincwethi esebenzela linkampani eBritane.
We have come to offer some training in peer support and recovery to people in the rural districts, because what we recognise is that when people know more about mental distress and about mental health and understand more, then they are better able to support each other.
Unkosazana Sehlulelo Ndlovu uthi linkampani yamsiza kakhulu esehlulelwe yilumkhuhlane wengqondo ngemva kokushiywa umkakhe eminyakeni ethize eyadlulayo. UMandlovu uchazisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Ngabona kuqakathekile ukuthi uhlelo lolu olunje luqhubeke ngapha ekhaya. Ngahamba ngadinga abangani bami abalolwazi nge-mental health ukuthi bebuye sincedisane ukwenzela ukuthi abantu bonke bangapha eZimbabwe si-understand, sibambane, sikwazi ukuthi silwe lalo umkhuhlane we-mental health. Ngoba silabantwana abagcina bezivulala, labo mama abagcina bezivulala, labo baba abagcina bezivulala, i-mental health ikhanya kuyinto esihluphile kakhulu lapha kweZimbabwe.
UNkosikazi Grace Mthemba ubhujelwe umkakhe lonyaka ulokhu edlulukelwe njalo indlala ingenile emulini yakhe.
Wathi ebhubhile yena was a contract worker. So there are no benefits, there's no pension, there's nothing. So ukuhamba kwake kwahle kwaba ukuhamba kwe everything. Yeti thina sasithethe ama loans futhi sisakhe sithi sizame ukuyakhindla. So ama loans lawa nami struggling ukuthi ngibhadale ngapha. Okungi affecta mentally ngoba vele sometimes ngakuzithi ngihlanye ngihlale ngibathethisa abantwana ngilale nje ngibeni ngikhale ngibeni ngiyenzeni. So I think izanceda iprogram yokuthi at least ngizakwanisa ukuyendla konke nje ngibona ukuthi life still goes on maybe.
Iningi labakulelu hlelo bathi bafunda okuningi kuncedo lezi ukhala na Christian Jethewe ngumbalisi wesikola primary school.
Ngiyambona ukuthi kuyabancedisa ngokuthi yonke into iqalele engqondweni. Ingqondo mazingahlalanga kuhle akula into ozayenza. So I workshop lay ibisli movisa isifundisa nge stress management ukuthi lati sikwanise ukusiduduza njengoba imkholo yethu yeZimbabwe akula muntu ongawaziyo ukuthi ama teacher were the least paid sesikola imkholo yethu iphansi. So isikole ngokuncane le mfundiso lesisitholile kuza sincedisa ukuthi sikwamukele kunjalo.
Umngana Peter Nyathi uthi impilo yababalisi inzima ngakho bakufunda kulolu hlelo akusoze kubancede kakhulu.
Udukezana yababalisi ukuthi asakhangela njengabantu ikakhulu elizweni laseZimbabwe ngoba imali esiyihola incane ithi incane njalo bese kusuka labanye abantu abasebenza imisebenzi engaqedakaliyo kumbe singathi ayiqedakali kodwa abazuza imali edlula eyethu. Inhlonipho yomuntu ongumbalisi yayikhona nakudala yayisekho. Ngeke utshele umuntu udajukile ukuthi ngenze lokhu kumbe umbonise lokhu uzathi uzambonisa njani wena unje. Engxenye yona udajukileyo njengombalisi wabo sibonakala njengohlanya lakho.
Umkhuhlane we-COVID-19 wenza abantu abaningi bahlalele evalweni behlulukelwa kwamagama. Ukuvala kwezikolo kwenza abantwana abaningi babe nomkhuhlane wengqondo labo. Okwenza nafundile nkala uncedisa intsha ekuluseneni lo mkhuhlane wengqondo kobulawayo lezabelo ezimaphandleni.
Ngenxa ye-COVID-19 sidiscover ukuthi kuningi kakhulu abantu abadlula yikho abazali abantwana. Karesi ngenxa ye-COVID-19 kulabantwana abaningi abagcina beyekela isikolo ngenxa ye-pregnancy. But kule mthetho eminingi yafakwa nguhulumente ukuthi umntwana yakwanisa ukuqhubeka ngemfundo yakhe noma esezithwele. So lapha abantu bafeyila uku-understand ukuthi yes, firstly a problem, how do we deal with it? Thina nje ama-advocates siyancedisa, sifundisa abantu ukuthi yes, culture is there, but there are some aspects of culture abantu kumele bachane lapho.
Inkampani le iqale uhlelo lolu oluzathatha insuku ezine. Lusuku longosuku kunanzwa abalomkhuhlane wengqondo olwe World Health Mental Day lokamhla ka 10 Mfumfu minyaka yonke. Kulusuku olwabekwa inhlanganiso yobona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization. Lolu lusuku njalo lokuxoxisana lokuphenda indlela zokuphila labagula ingqondo. Ngimele Studio 7 inkosikola igama lamukezwe Jesus Banda.
Ele Botswana lithi kuqhakathekile ukuvumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kungeyinye yendlela engathuthukisa isimo somnotho wakulelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Lokhu kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi eLebotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELebotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango ewuthetheyo ukubona ukuthi amalungelo esisebenzi avikelekile. Umphathintambo obona ezemisebenzi kweLebotswana, unkosikazi Anna Mukhethi, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqathaniswa la
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers.
Uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama labobaba ogoqela abokuza kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mokhethi uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulezisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha okusebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abaqhathi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi sinezisebenzi ezinjani njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifa Shuma okukomite bumba ugwalo le-diaspora policy uthi amazwi kamphathintambo Mukhethi ayisisa uvalo kuningi leZimbabwe elisebenza kweLebotswana.
Ya, amazwi akhulunywe nguminista mahle kakhulu ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo. kuma migrant workers kwenze lobani loba khona lapha eBotswana kwenza abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuke South Africa kuzoza lapha but amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza yebo abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo
uJuma uqhubeke esithi eBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kwele South Africa noma nje ilizwe ngalizwe lilengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza
lapha oqakathekile ukuthi umuntu abe lamaphepha nxa yonke into yakho ihlangene akula hlupho lapha eBotswana akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu okuza kumbe njani akufani legold so nxa lo minister ekhuluma amazwi amahle kangaka kupha at least i peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza ikakhulu amaZimbabweans ngoba izindawo ezinenxa ukukhunywa ama foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona emazweni atshiyeneyo kuyindlela yokuthi kubone ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe ikakhulu emazweni angomakhelwane bahlalela evalweni ngesikhathi kuqonga ukuthukuthela kwabokuza amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili i-2400 lamaphepha okusebenza osemthethweni kwele Botswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuthi athwele nzima eZimbabwe ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Athi adibana lenkinga eziningi lapho ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo ekhululekile. Kunje amalunga avalelwe entilongweni esetheswa amacala ukutshotshozela udlakela lokunye. Abanye abavalelwe entilongweni ngabakubandla leMthwakazi Republic Party, le Citizens Coalition for Change, le Zimbabwe Transformative Party. Kusenjalo, akukaguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo njengalokho okufiswa ngabakumabandla aphikisayo. Kuyini okumele kwenziwe ngamabandla aphikisayo ukwenzela ukuba angene kukhetho olulempumela ezathakazelelwa nguZulu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. Umnumzana Efi Dlela Ncube usungula lingxoxo.
Ungakhululeka lo ukhetho akulani le opposition yinto ephathele lebandla elibusayo. I-opposition edinga ukuthi ikwenze okudinga ukuthi ikwenze yokuthi iqinise amandla ayo ukuze iyesabeke. Nxa ngisithi iyesabeke bakwazi laba kwavusayo ukuthi ayisoze yamukele ukhetho olungakhululekanga. Nxa lungamukelekanga kayisoze ibuse kahle leyo phathi ezabe ingena.
Ye baba Nhlanhla Moses Ncube uyamuzi uyakhuluma lapha.
Bokwenza kube nzima ukuthi opposition even ingathi siikhala lukhetho uzabona oyedwa sebhode ngale sesithi mina ngiza contest iqonto kuzawina yena. So ke khona kuyane sihleli simkhuluma thina as Freedom Alliance ukuthi amaqembu wonke aphikisayo kawabambane singaba yinyanda ukuthi usephule akukho lula. Khona kuyana kuzathumela umbiko omkhulu kuhulumeni. Kungabambani futhi amabandla aphikisayo kuphela, uZulu weZimbabwe abambane lamabandla wona lana afuna ukuthi izinto zilungiswe. Yikho kunganceda khona kuyaya. Njalo nsuku zonke sikuveze ukuthi uMgabe wasetshenziswa njengodlawu ukuthi siyamkhipha abanye befuna ukuthandwa ngokuthi bakhiphe uMgabe. Bona bethatha ifollow kaMgabe yiyo abahamba ngayo batshaya izitshina ngumgabe kanye lokuvuka ulele. Umile uzibonela umgabe nje into zakhona zenzakala yimugabe we njengomgwaqo lokubulawa lapho uthi Robert Mgabe we yikho sibona kusenzakala khona
ye
kumele kuphele khona oko ngokuthi abantu basuku
ye baba Efijene Ncube siyezwa lapho uyakhuluma ubaba Ncube uthi amabandla kumele abambane kodwa siyabona emarapiza athi a sina sulele ukuthi sizikhululeke emathebeleni ubuye ke isisisithi thina sifunelizwe lonke kuzobuya abanye labo bethi lokhu lalokhu kambe babambana sokutheni khona lapha ke lapho kwazalela khona ingu la
kumele bavumele ngalokho okuqakathekileyo akudingi ukuthi livumelane kukho konke nxa lingama-political parties umhlaba wonke jikelele phela kusetshenziswa kanjalo kulokhu kasenelisi ukusebenza ndawonye njengoba usitho ukuthi abanye babesitho ukuthi ngabe ilizwe liyehlukaniswa phakathi ikukhululeke ngapha emathebelelenti abanye befuna ukuthi ngabe lihlala lindawonye kodwa basengavumelani ukuthi kulobupho obukhona kule nyoka enkulu eyi-ZANU-PF esihlalweni emele ukuthi isuswe sebengavumelana ngezinto ezithile ukuthi nxa sisincedisana kulokho ekususeni lobupho obukhona mina eyami i-agenda wena uyincedisa njani ukuthi iye phambili lalwani omunye athi eyami i-agenda uyincedisa njani kuvunyelwane i-negotiation into edingakalayo ukuthi abantu bakwazi ukukhulumisana kuso sonke isikhathi bangahlambalazani bekhatshana kodwa basondelelane bazathola izinto abangavumelana kuzo eziqakathekileyo okunjengokuthi ubunzima obukhona abantu balala bengalindanga usafunda ezikolo akulalutho kuqakathekile ukuthi wonke amaqembu afake phambili abantu athi asithengene abantu kuqala bese sisiya kulezi ezinye izinto esizifunayo thina
ye siyamuzwa lapha-ke uyakhuluma ubaba u-Evikela Ncube baba Ncube Nhlanhlamozi so siyezwa sibile ukuthi ye lingasondelelana kodwa ukhona phela uyabenuka ongandiqaqa ukhona ongani
ye uhlupho baba uDube yikufuna ukuba ngufudu ongcono kulomunye ufudu instead ukuthi ngifuna ukuba ngumvudla ngesiqubu mina ngifuna ukuba ngufudu ongcono nxa ngingufudu ongcono kuyini engizakuthola okusalayo ukuthi akula nto engizayithola ubumina mina obukuma-political parties ama-opposition yikho obuhluphayo ngoba omunye ufuna kuthiwe hhayi ubani sesebenzi i-concept ye-freedom kakula muntu wokuqala ongathi nguye oqala ukuyilwela silohlupho khathesi ukuthi kulo muntu ukuthi kumbe sisemathebeleni ngizabe sengisijime ngaqala lokhu ngifuna ibizwe lokuthi kuthiwe uNhlanhla waqala lokhu yikho khonapho esilohlupho khona ngibe sengisola uZulu uZulu nguye kumele akhuze amabandla agangayo esengike ngezwa uze umkhokheli webandla esithi vele asibambani la muntu nje akakabuzi muntu akakayenzi ukuthi abuze ebantwini ukuthi licabanga ukuthi singenzani kuhle kukhulume yena kanti umgabe phela yiyo ingqondo yakhe ukuthi wayetha ngalibe kulibekile so-ke yindaba sesisiba labomgabe futhi ku-opposition abangafuni kulalela muntu kodwa abalalela umbilini wabo obukhulu lwana yibo abagijima ngabo so uZulu asukuma bakhuze bona laba bantu ama-academics asukuma bakhuze bona laba bantu abezemasiko abamasiko babakhuze bona laba bantu abamasonto babakhuze ukuthi ubumina mina le bhayibhili vele abubufuni la madlozi kawakufuni kumina mina
okudingakalayo ukuthi sithi thina khona manje yini into esingayenza ukuthi silethe inguquko empilweni zabantu ezabantwana baya ezikolo ezingelamabhuku ezingelamatitha lamatitha langaholiyo amanesi angaholiyo amadokotela angaholiyo abantu bonke abathele nzima imigwaqo igcwele amapotola kusahambeka kuphela amabholoho ezitolo kakuthengeke emabhenki kakula mali zona leziyazinto eziqakathekileyo abantu bazifake phambili ukuthi singenze njani ukuhlenga abantu bakithi ebunzimeni abakubo kuzaba lezinye izinto vele abantu abangasoze bavumelane kuzo
lapha lizwe umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kusenjalo abequla lenhlanganiso ye-Afro Barometer ebikhangele ukuqhutshwa kokhetho kwelelesuthu babika ukuba okuphume kukhetho lwalelo lizwe olwenziwe ngempelaviki kuveza intando kaZulu walelo ngiyalivalelisa-ke kathesi sesilugqiba lapho uhlelo lwethu igama lami nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.